Izitshezo zenotho babunkomo ezafakelwa amalunga ezanu-PF ngibona ngathi kulula kakhulu ukuthi zisuswe lezi zitheziso. Kuhle ukuthi sibone amazwe e-Afrika ebambana egqugquzela into abayibona ukuthi akufanelanga ukuthi bekhona njalo ebuyiseli ilizwe emuva. Kodwa-ke lakhona kufanele ukuthi ngabe ukuthi amazwe e-Afrika nawo ayagqugquzela atshele ubukhokheli beZimbabwe ukuthi abalungise lezo zigwegwe ezenza ukuthi baze bafike esimeni sokuthi bafakelwe izitshezo zenotho. Engithemba ukuthi akuqali ngokuthi umuntu nxa ukuthi mhlambe uyakhokhela angakhokheli ngendlela eqondileyo afakele izitheziso zenotho, ngoba sake sakubona kubo Ian Smith bezifakelwe ngisho lamabhunu e-South Africa ngesikhathi se-apartheid labo babefakele izitheziso zenotho. Okuqakathekileyo kakhulu ukuthi abenze izinto ngendlela eqondileyo etshengisela ukuthi bayawahlonipha amalungelo oluntu. Ngokunjalo ngibona ngathi izitheziso zenotho lezi zizaphangisa zisuswe iloba noma ukuthi babuyile amanye amazwe Afrika noma akabuyanga. Kodwa ke siyazi ukuthi ngokubambana kwe-Afrika babezama ukuthi bazotshengisela ukuthi i-Afrika ibambene. Kodwa ke ngokubambana kwayo i-Afrika yonke ayitshengisele noma ayiqhubeke ikutshela izinkokheli ze-Afrika ukuthi abantu kufanele ukuthi babuzwe ngendlela enjani, njalo abantu kufanele ukuthi bavunyelwe ukuthi bayenze izinto ezinjani. Kodwa ke abangaphathwa ngendlela elukhuni abantu abavunyelwe ukuthi baphile ngendlela ekhulekileyo, njalo abantu abaphile ngendlela etshengisela ukuthi amazwe e-Afrika wonke ayawahlonipha amalungelo oluntu. Okungadingi ukuthi size sitshelwe ngamazwe aphetheya ukuthi kufanele siziphathe njani, kodwa thina singama-African kufanele ukuthi lokho nje akube yinto emqoka kithi, siziphathe ngendlela ehlonipha amalungelo oluntu, okuza kwenza ukuthi lawo ma-sanction engabi khona.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo lolu ulubona njani, ngoba elemelika lelebhilithane athi uhulumende weZANU-PF kawahloniphi amalungelo, kodwa bona beZANU-PF bayakulandula lokho?
Kuvele kuyimvama ukuthi nxa ungumtshayeli webhasi noma ungazugijime ngesivinini esikhulu kangakanani, uyabe ungawubona umehluko noma uyabe ungakuzwa kakhulu ubuhlungu bamabhampa akuleyo bhasi noma i-discomfort eyabe ikhona. Kodwa-ke ama-passengers yibo abakuzwayo, noma ngithi labo abangekho phambili kubukhokheli yibo abazwa ubuhlungu kakhulu ukwedlula abatshayeli. Ngaleso sizathu engikutshoyo babunkombe ukuthi bona ngokwabo ubukhokheli babe bengakubona ukuthi khona into embi eyenzakalayo, kodwa kukanti izinto ziziningi zisenzakala ezibonwa ngabantu, ezibonwa labanye abantu ababefanele ukuthi ngabe baphilisana labo ngendlela enhle. Okungadingi ukuthi ize kufike esimeni sokuthi kuze kufakwe izitshezo zenodo, kodwa okudingi ukuthi ngabe kuwukuthi nje singabantu beZimbabwe sicabangelane, siphathane ngendlela eqondileyo. Nxa kuwukuthi umuntu ezaphathwa kubi aphathwe kubi, noma aphathwe ngendlela abenze ngayo, ikakhulukazi mhlawumbe nxa ukuthi mhlawumbe uzagcina usuyavalelwa emajele noma ini, kube kuwukuthi licala oliyenzileyo, kodwa akungabi licala elidingwa ukuthi libe khona ukuthi uzeyevalelwa ejele. Kodwa-ke indlela iziningi izinto ezenza ukuthi ama-passengers akuleli bhasi bengazwisisi kuhle ukuthi kuhamba njani, noma bahlukumezeke kuleli bhasi abaligadileyo elikhokhelwa yiZANU-PF. Yingakho kuqakathekile kakhulu ukuthi baqondise izigwegwe zonke lezi, baqondise indlela abaphatha ngayo abantu, baqondise ubukhokheli babo ukwenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elingela ama-sanction, ilizwe leZimbabwe libe lilizwe elisebenza kuhle lamanye amazwe elingakhwebelana lawo.